sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kuMbimbitho 2023. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo yizinto eze violence eku social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepicture engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasakeli izibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kwethu sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So yobizeki sitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanizakhamisi. Sesima ukuthi singetshana ngokutshelana, silendele ngezokutshelana, si-award committees esilawo, esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalahle left.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration blitz oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe-National Gallery yakobulawayo bamanyane labohlangothi olwe-United Nations Women labe-African Women Leaders Network ekuqoqeni umkhosi wokunanza ilanga le-International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-internet, ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo yizinto eze violence eku social media.
Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepicture engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasakeli izibone. Yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlela emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungabona ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becine besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje, bentshela abanye ngithi akula umuntu oseke wathukwa njengami ku-social media. Amapicture angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka koBulawayo enkabazwe emathebeleland north le-south ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama abangu-7 from iRegionate yonke ekhoqela iMidlands ibulawayo leMark South ba responda to i-call ekade siyithumezele sikhuluma ukuthi sifuna ama-artist azayiparticipate i-workshop ye-animation into ze-digital lezi zabo-computer lani ukuthi bazodweba basebenzise i-creativity yabo ukuhlakanipha kwabo le ucibo kwabo badwebe babumbe benze okwakwanisayo nge-theme ekhuluma nge-online violence against women in politics and women in general kakhulu.
Umcombi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yami ukuthi ibe le-voice. So normally i-art is used, isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje i-International Women's Day ukuthi sikhulume kwe-online violence, sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisayo.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kubo WhatsApp benze nivele kukalutshwane and definitely kule disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona and they cannot communicate using ama media wona la ama social media kumbe ama platforms wona lawo esikhathi esiningi kalutshwana maybe ku what 16, 17 and 18 labo abadusanela kuma posters asebenza kuhle yibaba yenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhangele i-theme yethu iyasijabulisa thina njengabomama esiku-politics ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuda ngakhona besehlisa ukuthi singabakhontesti ku-politics ezikhundleni abazifunayo.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fautius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa e-New York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathi kunenge asebekufundile. UGaynor Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxelo nkosazana sibona kuhle buhlungu umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelithumi lantathu la machumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakhokheli balamuhla labakhokheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zona lezi zombuzazwe wamazwe. Yibo abakhokheli esibathembileyo, yibo abakhokheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke, zikhondliseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana bengayiwanga phandle ngoba la ikonke sikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba lezinto ezichiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ze affect abona abantwana bangamankazana nge research e recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo aba affectwa yi digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi ukuaccessa lokusebenza lezo zinto information eqhakathekileyo kumbe izindaba eziqhakathekileyo azifiki kibo njalo abathi abangabenelisi lokuthi bakwanise ukuba kwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele
manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusaze
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayisiyo ndaba yokugijimela ukuthi sikhulume nabakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi nzani kumzekeliso kwawelizwe lethu thina ezimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathe sikhangelelane le-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them bemake sure ukuba amalisti abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement ezimbabwe esaba le-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge le sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokheli kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba held accountable nxa kungabuya amalisti angela 50% of i-representation yama-women
lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza
so nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikho lapho okuqalisela khona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities sisiya kuma-wards sisiya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointwa khona ama-ministerial positions
ozabuyela lakho eZimbabwe okubone sibili kuliphuzo elilesisinto kuyini
engubonileyo kakhulu ukuthi kulokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 15 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokutshiywa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kufika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kunokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu la mazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe
unkosazana sibona kuhle buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe kubexoxa ecingweni ese-New York khonapha emelika lo Gainer Gumede site we-Studio 7 Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-Electronic Voters Roll. Izolo umthetho ndaba lo ulahle isicelo someli weHarare North edale lePhalamende njalo olilunga leTRIPC umnomzana Alan Makam yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. Umahluli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi yizigilamkhuba. Kodwa uthamisa ukusolile lokhu esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le enkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emerson Mnangagwa la kuZEC, uThamisa uthe ukwala le voters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa khona athi yinto etshiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo, uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Kuthi kuyathokozisa ukuthi sitholele umbiko ukuthi isizama ukusondela ebantwini ukuthi kusuka 21 February siya ku 21 kwenyanga March kuzaba le registration blitz. Uhle lokho ngoba ngathi sivulandwe bethele nzima bezama bana bay register efana le Windsor court but bekukhathana. So lokho kuhle kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento njengaleyo. So yobizeki sithi ukuthi labantu kodwa yokukhulu ukuthi thina landizakhamizi sesima ukuthi singetsana ngokutshelana silendlela ezinye zokutshelana. Si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalala. Le besifisa futhi ubana le makhaya kube le ndlela efanana ngoba isikhathi esiningi emakhaya kulapho abantu abasane emuva ukuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-committee ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana angamelize abahambise umbiko ebantwini bawusalalise. Besifisa ivele la ize ngakuyavuke le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi i-information hambe ebantwaneni bayinika abazali. Lathi nje izakhamisi sibe lo mlando othi sihambele ema-chela apha siye kufakaza lokho. Ama-posters anajari kuba khona angikaboni-ke baza bakhona njengoba uthabe but besiyangathi singama-posters lana ahambe nanyathiselwa fanele ngase efakiwe kwenzela ukuthi amalodwa-ke owilitwe ukuthi omnye lomnye umuntu lo mlando kuba nalowo mbika awuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi sibilisiye bagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanga zabantu abatsha sisebenzela zwa kakhulu kwenzela ukuthi sihambisele umbiko ukuthi abantu kwazi mhla ka-12 kuya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota ukuthi indawo ziyabe zisusa sonisebantwini. So-ke asisukumeleni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingane imfundiso le yenele eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi bani iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambi. Thina khamisi le ndlela zokubana sixhane labantu ezimfeni sikhona emabhore sikhona. Ibi labo abantu abafisa khona ithuba labo ekunathweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona ubela sikinsa ukuthi abantu siyabanika lolo lwazi emsebenzini benza isikhona. Lolo lwazi alukhala igcwala abantu bonke singamelize kuphela iZEC kuphela iyasebenza oyachayisa. Kodwa thina njengayo ezakhamizi ezinhlaso ezijeneyo sikhona ebantwini uma-community isikhathi so So kasibenze leqiniso ukubana iZek senza lo msebenzi asincedise nokunifomini ihambe sibili ngobunene. Futhi ubuhle bethina njengabantu ezakhamiza ma siyazana futhi ukuthi hayi lapha na kulama kulabantu abathaba nje abangabe register ngasiqobisane labo sikhuthaza. Ungabe umsebenzi weZek lo akube ngumsebenzi wethu sonke njengabahlali bebabuthi sibafuqa abantu bahambe baye bayingxenye ukubana bathole ithuba ukubana baye kulama vote mhlawumbe uvota sebe register.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association nobekhuluma ecingweni lo Standekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphumele sinqumo sokuthi isesulwe na lesi sigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulaba solo abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobudlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo of a certain gender sisithe inye kuzibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yake ingasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone besizawukhangela ukuthi hhayi kungani kufuze ukhitshwe njena ungafazanga ukhitshwe kodwa ingathi applya to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli. Hhayi mbona ngazathi kuyakuqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail. Ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela ulungiselanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa all promote equality besizawukhanyela kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqede amadoda wona esilela hhayi ongumthetho omubi. Akuthiwe abonilelo benike i-life in jail kodwa ukuthi bevuna kuvuna amadoda kuphela ambona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu bagetshele ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kodwa ungazi umqumi akuthinti lutho. So ngibona ngazathi kubalula ukuthi anibe and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu lilenzondo embi abantu bahlala zofithelela. So kubaluleke ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lani lani singadinga ukuthi isisusa asukela nga uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane. Azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So hlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona, umnumzana Reason Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mina ngibona ngathi masiyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukusiriyasa kune sanitizi kanjalo zikiyo udinga ukuthi umuntu avelaphe lo.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthathi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la evele kumelaphi yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Because sometimes ithatha sonto yokuqala liyayenzileya sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela, kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela. Udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya, ngiyakuzwa lapho kodwa-ke anti khona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani, yabona. Kumele ba-check-e ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani. Kukhona okunye ithuba bebulele mhlawumbe ezivikela, khona ukuthi ubulele ngihlele ngenhloso lomuntu. Mhlawumbe ubulele siyaganga kuthi uzambe umuntu mhlawumbe emthethe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo, yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. So kusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni?
Ya, kusiya ngokuthi ubulele kanjani. Cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or kusekhothi lapha bazofika lawo bebona ukuthi icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi uyabe ebulele ufezile yabe kumele layo alingise, kodwa ukhona ukubulala okuyinhloso yabona. Khona ukubulala nje ukuthi umuntu uyabulala ungibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe zibamba abantu kuthi umbamba umthathele into zakhe eqede yambulala or wona nabo hamba besiyabamba inkunzi kuphikuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Reason Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV. Lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So you can go and say enkhona.
Yes, ngathi akusitsheleke imidlalo ethize nje osukwayenza lengwalo zakho.
Okay, imidlalo esengike ngayenza e-television ngoqela ezakumathelela isipho sami sibahle nje unomhle lengiye-television abantu abaningi bayayazi ababukela i-television yeZimbabwe. Then imidlalo ye-stage esingathi imidlalo edlalwa ibonakala sengabhala I want to fly, you say that you don't want to dance, it's just black hair. So, yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo. Yeah, ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge, no Virtual Bondage. So, imidlalo esengathi ngayibhala under my name.
Uwathatha ngaphi amandla okuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlane lokusebenza nzima, uyabona. So ngakuhlanganisa kokubili, you become enthusiastic. But mina vele ngumuntu nje uthanda ukutelling stories, indlela emphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngathi into nje ekhona kimi nje ngithanda ukuyenza nje. But at the same time ngathi sengibhala ngile nhlobo so yakhulu ngikhuluma nge
uNkosazana Thembelihle Hlemoyo ngomlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxela ese Vancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe International Women's Day. Ngokunjalo lingayika chana zihlobo esithandekayo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo Nkololokwana kwamatukandona lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.